Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 6 Ncwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthi kumele kubotshwe iziphathamandla zikahulumende ezetheswa icala lokuntshontsha imali yayimele iphiwe abantu abadubekayo ngesikhathi se-COVID-19 nyakenye.
Abantu abaningi abalaphana bake baba ngabantu ababe accused of into the will of vele kodwa bangama minister kanti sikhuluma kanti
amalunga ebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF afolile izolo ezitaladeni ze Phoenix eKwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlando ukungangeneli kudaba lokulawa kwabensundu kulindawo ngabathiwa ngamandiya
ngoba abaningi bayasho ukuthi wona lamacala wetheswayo ngamacala okuthi ngamacala nje abamethwesa ngoba bemngamthandi
ukungavunyelwa ukusebenza kwamakhombi abantu mathupha abangabhalisanga kunkampani yezupco kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus emadolobheni elizwe jikelele.
Imota zabanye zithelile zikhona kodwa uhulumende kazivumeli ukukhetha lokho kuzamemethekisa igciwane le-corona.
Zonke lezi ndaba lezinye elizozizwa khonapha emsakazweni Studio 7. Iziphathamandla zikahulumende ezetheswa icala lokuntshontsha imali yayimele iphiwe abantu abadubekayo ngesikhathi se-coronavirus nyakenye. Ihofisi ka-Auditor General yethule ugwalo oluveza ukuthi imali ephezu kwe-89 million Zimbabwe dollars eyayimele iphiwe abantu kanye lamankampani ayesethwele nzima ngenxa yokuvalwa kwelizwe ayikhanyi ukuthi yayangaphi. Lolu gwalo luthi iziphathamandla zikahulumende ezingaqanjwanga ngamagama zantshontsha limali ngokubhalisa ukuthi ziyabele abantu thize zona zizifakele ezikhwameni. Imali edlula 180 million Zimbabwe dollars yayikhangelane lokulungisa ama-isolation center layo awaziwa ukuthi yayangaphi. Iningi lithi uhulumende kumele aveze amagama eziphathamandla lezi njalo azigxotshe emsebenzini. Kowayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhada Moyo uxotshwe umsebenzi nyakenye ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo ekuthengweni kwempahla yokuvikela igciwane le-coronavirus. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonwela amalungelo oluntu njalo engumkhokheli wenhlanganiso yebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kwele Zimbabwe i-corruption kayisiyonto ethosayo, i-corruption kayibophisi. Ukwephula umthetho kakubophisi, okubophisayo okuluhlupho yikuthi ube ku-faction engayisiyo kumbeni ube kubandla elingayisilo. As long u-politically correct awethusi ungaza kubotshwe, ungaza ke uyejele ngokuthi wenze i-corruption, ngoba iZimbabwe vele nje lilizwe i-corruption eyinto enormal. Okwabo Obadaya ungakukhangela kwakubonisa ukubana kwakungani ngama-factional fights ebandleni lona leli elincindezela abantu. So lakathesi ungabona abantu kukaningi u-Auditor General ekhipha ama-reports okuthi ku-district enje imali kayihanjiswa ngakuhle, ku-province enje imali ayihanjiswa ngakuhle, ku-department enje, ku-government department enje, i-ministry enje imali kayiphumanga ngendlela eyiyo, kakukho sokwenziwe. Ungakhangela ama-recommendations every year aphuma kaka-Auditor General, but akula muntu also wake waba accounted waba held accountable for izenzo zakhe ezingaqondanga kungenxa yokuthi vele i-corruption i-sanctioned at the top bangakhuluma ngayo bethi balwisana layo kodwa eqinisweni kuye wonke umuntu ophile eZimbabwe kuye wonke umuntu onomali okwaziyo ngombusazwe wethu siyakwazi kanti uma kuyikuthi kathesi uFrederick Shaba ongominister babephumile bakhibe kitshele i-corruption kodwa badeploya outside the country kanti usephendukile waba ngumminister oyabe exothelwe i-corruption uyabe enze enjani ngoba ulabo bonke bona labana abantu abaningi abalaphana bake baba ngabantu ababe accused of into zewilovele kodwa bangamaminister kathesi sikhuluma kanti
ngamanye amazwi uthi akulabantu abangabotshwa phezu kwalolu daba
akukho nto ethusayo engenzakala ungabona umuntu eZimbabwe ebotshwa kabotshelwa i-corruption ingatshiwo yini ibe siyisetshenziswayo kodwa eqinisweni yabebotshelwa ipolitiki ukubana akasekho loyali kulaba abaphethe amandla
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngwenhlanganiso yebheju likazulu umsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Manguiro utshele iStudio 7 ukuthi lolu daba aluthinti ugatsha lwakhe ngokunjalo uthe kumele sikhulume lomphathintambo ogatsha lokuphathiswa kwabampofu olwe-social welfare umnumzana Paul Mavima yena obengabambeki ecingweni lakhe ibandla eliphikisayo ele Economic Freedom Fighters kwele South Africa afulile izolo ezitaladeni zePhoenix eKwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlandu wokungangeneli kudaba lokubulawa kwabensundu kulendawo ngabathi ngamandiya ngesikhathi abantu betshengisela besola ukubotshwa kwayengumongameli umnumzana Jacob Zuma ngenyanga edluleyo kwagqekezwa izitolo eziningi ngaleso sikhathi ezinye zazo kungezamandiya njalo abanye kucatshangelwa ukuthi ngabeZimbabwe abahlala kulelo lizwe abaphatheka kulokhu uhulumende weSouth Africa ubikwa esithi usalucubungula lolu daba njalo sokwabotshwa abanye abohlobo lwesindiya abedlula amachumi amabili ngakwelinye icele umnumzana Zuma ukhangelelwe ukuba semthethwandaba wePietermaritzburg mhlaka 10 kuyona le inyanga lapho okuzathethwa olunye udaba olungaphathelananga lokubotshwa kwakhe ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusumuzi Sibanda umgcinisihlalo wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezomthetho
udaba lwakhe lolaluhambelayo asibone ukuthi lungaba nomthelela ekuhlaleni kwakhe ejele kodwa siyazi ukuthi inkantolo kanye nabaphathi kumbe abahola ezombusazwe bazohamba ngokuqapha ngoba bebona ukuthi akuyena nje umuntu njengoba esengumongameli usesenabo abasekeli abaningi okusho ukuthi lawa macala amanye ngoba abaningi bayasho ukuthi wona lawa macala awetheswayo ngamacala okuthi ngamacala nje abamethwesa ngoba bemngamthandi kuyindlela ukuthi angangeni kwezepolitiki abe ngumongameli ngoba lezi ndaba zaqa ngesikhathi engumsekelisekela likamongameli kuyikuthi nguyena okwakufanele ukuthi athathe intambo ukusuka kulowo besaye ngumongameli uThabo Mbeki ngakho ngalesi sikhathi siyabona ukuthi into ezenzakala ngeyokuthi umongameli makuyikuthi kufanele aphume ejele uzophuma ngenxa yesicelo lesi esabekwa enkantolo yesekela mthetho selizwe engakalethi isahlulelo kumbe imphumela yakhona sisalindile ukuthi kube nemiphumela ngoba lolo daba lunayo iappeal kodwa bacela ukuthi ibuye isibhekisise isinqumo sayo inkantolo yesekela mthetho selizwe ngoba yayingahambisanga izinto ngendlela okwakufanele zihambe ngayo kungakho sisalindileke leyo mphumela okungenzeka ukuthi inkantolo yesekela mthetho selizwe iphinde isichithe isinqumo sayo kumbe iphinde isibone ukuthi hayi kufanele ukuthi siqhubeke ngaleyo ndlela ejele uhleli khona ngenxa yamacala ahambisana necommission ekazondo kanti ke lokhu azobe ekuhambela ngalesikhathi enkantolo uhambela amacala awukukhwabanisa imali kumbe awe arms deal la ayenzeka kususela ngo 1990 esekudala wahambela lamacala ngakho lokho akunabudlelwane.
Sibonile ibandla le EFF lifola lisiya ePhoenix lapho elithi abanye abansundu babulawa ngokuphathelane lokwehlukaniswa ngemhlobo abathi racism. Ubona udaba lolu luphetha ngani? Ngempela kukhona ukubandlululwa lapha. Njalo ubona uhulumende kukhona zakwenza yini ngalolu daba?
Lokho esikubona kusenzwa liqembu ele EFF mabe siya ePhoenix kuyikhona ngempela ukuthi kunentsolo ezokukhethana ngokohlanga ikakhulukazi phakathi kwabantu abasengamandiya okumbe lapha abalohlobo lwamandiya becindezela abantu abamnyama. Lokho akuyona into entsha ngoba abantu abangamandiya lapha eSouth Africa bayathanda kakhulu ukucindezela abantu abamnyama esikhathini esiningi kuyinto ejwayelekile. Kodwa ngoba sokuze kwafika ezingeni lokuthi kufe abantu abaningi ngalolu hlobo sesingabona uhulumeni ethatha amanyathelo ikakhulukazi ukudlulisela ngophenyulo njengamaphoyisa ukuze bonke abathinteka kulokhu kulolu dlame baboshwe. Besokusithi uma kungenzakalanga lokho singabona abantu abamnyama behamba besiyaziphindisela njalo abantu bamandiya konke lapha abakhona bangaqala ukuhlaselwa ikakhulukazi khona kwelase I mean kusifunda sase KZN. Kungakho sibona i-EFF iphakamela phezulu ukuze uhulumeni aqiniseke ukuthi uyathatha amanyathelo alungileyo ukuze lolu daba lo kubulawa kwabantu abantsundu kungaqhubekeli phambili.
Lo ke umnumzana Vusi Moses Vanda umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezemithetho ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ungavunyelwa ukusebenza kwamakhombi awabantu mathupha angabhaliswanga kunkampani yeZupco kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus emadolobheni elizwe jikelele. Kuyaphithizela nsuku zonke abantu befuna ukugada amabhasi kumbe amakhombi eZupco kodwa ekhanya engeneli. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube saqala umbuza ukuthi umumo unjani lezi nsuku kudaba lwezamakhombi.
Isimo sibi kakhulu abantu lokhe beminyana okulula ukuthi bathelelane igciwane le-corona emabhasini akoZupco. Ungafika nje ngezikhathi abantu begada noma ekusekuseni noma kutambama ubona isimo singasihlanga bekule mzila emide bezama ukuthi bazuze ukugada babuyele emakhaya kumbe bagade besiye emsebenzini. Abaningi bafika late emsebenzini behlile ukufika ngesikhathi esifaneleyo kanti ke bafika late futhi ngekhaya besehlilwa ukufika ngokuba kungela transport. Ingozi enkulu ke kayishikho kuphuza nje kuphela ekhaya kodwa ligciwane le-corona elimemetheka nje lapha abantu abaminyene khona. Uhulumende wenza ukuganga okukhulu ngokuthi abantu baminyane kangaka esazi ukuthi kule ngozi yokuthi bathelelana igciwane ngendlela enkulu ebanzi kakhulu.
Akusoze na kumemethekise igciwane le-coronavirus.
Akubuzwa vele ukuthi igciwane limemetheka endaweni eziminyeneyo abantu yikho phela kusuka kwaseqaleni vele ngo-2019 ikakhulu ngo-2020 sekungathi kuyacaca ukuthi lisuka njani limemetheka njani lisuka komunye lisiya komunye. Kwalethwa indaba yalokho okuthiwa ngesiNgisi social distancing ukuthi abantu abachelelani bangaphefumulelani bangasondelelani emzileni ke leya koZupco lasemabhasini laminyeneyo abantu babe bengachelelananga ngakho ke kuba indawo evundele ukumemethekisa igciwane le-corona. Kuyingozi enkulu lokho okwenzakalayo bekufanele kuvinjelwe bekungafanelanga kube khona bekufanele ukuthi abe khona amakhombi abanye abantu imota zabanye zithelile zikhona kodwa uhulumende kazivumeli ukhetha lokho kuzamemethekisa igciwane le-corona.
Lona inyathelo elathathwa nguhulumende lokumisa amakhombi ulibona kulinyathelo elalifanele lithathwe na
ngaphandle nje vele kokuthi ukuvalwa kwamakhombi lama amabhasi angasoka kozukho sekubangela ukuthi kumemetheke igciwane le coronavirus libula labantu. Kumele sibe kwazi ukuthi abashayeli bezimota, oconductor bezimota, abanikazi bezimota bangoba babemizi, bangomama bemizi, bayondla abantwana ababhadala ischool fees, babhadala irent, benza konke kumele bathenge ukudla. Ngakho ke nxa uvala amakhombi lamabhasi angasoka kozukho, ususa ukudla etafuleni, ususa irent esandleni sabantu, uvimba indlela eqondile esemthethweni yokuthola imali yokuhola imali. Into engafanelanga yamukeleke noma kungaphi yona leyo, kumele sisukume singabantu siyilwise ngokuba ukwephulwa kwelungelo likakhondektha wekhombi kumbe likadriver wekhombi kumbe umnini wekhombi ikwephulwa kwelungelo lomuntu wonke eZimbabwe. Kumele sisukume sibambisane silulwise lolu uhlupho, siwabuyisele amakhombi lamabhasi emgwaqweni. Hayi lokho kwenziwe nguhulumende akufanelanga sikwamukele, kuyinto engalunganga ebangela indlala lokuhlupheka lokumemetheka kwegciwane phakathi kwesizwe.
Lo ngumnumzana Efihlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Inhlanganiso yeNews 24 ithi umongameli Cyril Ramaphosa uguqule izikhundla zabaphathintambo bakhe iCabinet reshuffle izolo. Obengumphathintambo wezemali umnumzana Tito Mboweni usethiye isikhundla esesiphiwe umnumzana Enoch Godongwane. URamaphosa uthe obengumphathintambo wezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize uthiye isikhundla saphiwa umnumzana Joe Phahla. URamaphosa uguqule njalo labasekeli babaphathintambo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugwalo lwembali kamongameli Emmerson Mnangagwa olwalotshwa ngowayeyisiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Eddie Cross luphawulwe izolo esigodlweni sikamongameli esestate house eHarare. Lolu gwalo oluthiwa A Life of Sacrifice kumbe impilo yokuzinikela luncuma impilo kamongameli Mnangagwa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 salibonani, okhulumayo imathema wenkaya. Ngikhuluma le indoda ayekhuluma ngomthwakazi efuna ukukumilizwe. Hayi ukhizwe leZimbabwe libele incinyane kaseliqunyelwane. Njalo ukukumilizwe kuvele kulethi impi enkulu kakhulu ngoba kabe sekuliwa ngemhlobo. Khangelana amashona lawo elikhuluma ngawo lina bakamthwakazi. Akulandlu engelamzukulu wesitshona khona. Village by village kakulamalukazi nawe ongavele eMpumalanga. Lawe wena jaha, village by village abafana bathethe eMpumalanga. So nxa selilwisana bonani kuyaphumelela khona, kumbe kwale akwenza inqwabanqwaba zezidumbu ezidlula lezi ezenziwa ngabekhukhurawundi. Lina liza kwenza inqwabanqwaba lina zezidumbu ngoba lizabe selisilwa labafowenu. Hayi lokho kumilizwa ke lime ngakho bafowethu. Lina lwisanani loku-opposa kuphela, lizimela li-opposa linjalo. Hayi khona kumilize yekelani lokho soze lisili support ngisho. Ngiyabona
yini njani linjani linjani basakazi baku Studio 7 botongamile Nkomo, siyazithanda indaba elisethulela zona imihla lamalanga, siyazijabulela mphela. Mina hayi ngwakhona lapha enkosikazi esiganda asisiganda kongoromo. Hayi kuphela siyabona kakhulu sincindezelo endaweni, kusiba locindezelo endaweni yakithi kunamamayini kulomnotho oserious kakhulu amamayini enkosikazi. Sibheka nje inyathi yonkana yonke nje umnotho sinawo wezimayini kodwa asinayo intuthuko. Kubonkosikazi silento yonke kodwa asinayo yona intuthuko. Asina indawo ebonakalayo kumbe sibe lolo kuthiwe umgwaqo wakithi nanku muhle ufakwe ithari ukuthi kubonakala ukuthi indawo le intuthuko. Kathi okokuqala lezo ndawo njengoba zilentuthuko lezimayindani lani lezo zinto ziyaphi amagolide agejwa lapho igovernment ithatha ithengisa noma ithatha bebeke ezindlini zabo njengegovernment so-ke hhayi siyacela kakhulu abaphethe kuleyo ndawo abalidayo abangangezukuthi izinduna lani lani zikubhekisise zikubone ngoba intuthuko endaweni yakithi ayikho bakithi ayikho njengamwe esiganda nathisa egrebulini inkomo igrebulini ngatsha kusela manzi sesipompela kunzima bakithi kunzima kule ndawo kunzima
salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhuluma ugift isondo basakazi bendithanda ukuthi laphana like lisibuzele ugawule ugawule kanti vele uyaphila ekhanda nalo baba lo mina mbona nti umuntu ophilayo lwana mbona nti umuntu ongathi kukhona okushodayo ekhanda kanti uphila kuliphi ilizwe niyabe lokhu encomizano iyenza uphi umsebenzi njalo lezi moto lezi eziphiwe abantu bepholadi baphiwelani labo bantu la sebeyenzeni uyabona ngoba mina ngiyibona into esiyenziwe ngama-leaders e-Opolat ngaphandle kokunatha itiye lomnankakho ma kulokuthi uyababonga ukuthi unatha lapha itiye hhayi kuyinto enhleleyo kodwa lezo moto ngiyacabanga ukuthi bezingayenza umsebenzi omkhulu kuma-ambulesi lapho or kuzithengiswe kuthenga imithi kuthenga imithi ezibhedlela kuthenga ngama-sanitizers kuyakhiwa izikolo sikhona isikolo sasebhinga laphana engisibone esinye sodaka bezingayenza umesihluko kodwa ngenxa yokuthi ubonga abangani bakhe anatha nabo itiye ku-Opolat ayikho into esingayenza space city laphana sike samuza umnankagwa futhi esithi yena encoma lapha ekhuza esithi South Africa kufanele kube lo peace wazini ngepeace umnankagwa yena umuntu owabulala abantu since 1980 lalo uthiwa ngubani lokhu okhulumela ezempilo lo kumbe uthiwa usebenza empilo lowo hhayi eke zame ehlonipha abantu akakwazi ukuthi abantu ye amapoyisa agcwala indawo zonke evikela abantu ebonta abantu ababuthani abantu babuthaniswa izanu kubozubu abantu babuthanibasigcwaliswe kanti ngamasaka sesithi abantu amapoyisa ehamba ebheka abantu ukuthi kona abacwali so izani mayi-serious ngokuthi ifuna uqeda i-COVID ayidedele amatekisi asebenze ayidedele amateksi asebenze okwenzela ukuthi sikwazi ukuthi kona i-COVID iyavikeleka hhayi izilongu nje uzupho lokhu esebenza kanje i-COVID isezoqhubeka
ya madoda akithi bakastudio 7 madoda alisitshela iindaba ezimnandi hhayi mna ngilapha ezimzimu esigabeni sika-chief bango usobhuku ucingo ndlovu isigaba sikamagwadi into nje kuphela madoda akithi ngihlezi sikwa kini ngiyathanda ukufaka izihlahla kodwa ngiyashota ngamanzi ngalithengisa ipicture yamapopo picture embambayila ngiyakulima konke izihlahla manje into engitshayo ngemali ukuthi ngizuze umuntu abangixhasayo ngezi ngemali ukuthi ngigebhe umgodi ngincedise abantu bakithi
basakazi be-studio 7 linjani mina igama lami nguTelmo ngisebotswana okokusebenza kodwa ngiphuma ematopo ebhasha hhayi siyabonga ukulisilethela iindaba ezimnandi basakazi
lonke ngiyalibingelela kustudio 7 lakotungamili linjani lonke labalaleli bestudio 7 hhayi lam ngiyathaba mayi odio yami ngabala ngiyaqala ukungena kuyenalindawo yestudio 7
salibonani ngezindawo zonke kustudio 7 okhulumayo ngumandla enkosi uchairman wakwentanga ebubi mina engu-incouragayo ebantwini bonke kumalunga e-MDC alliance ngikubana sizameni ukuyahlahlwa zameni ukuyahlahlwa ngoba i-corona iyabulala so uma abamalunga esifa yabe silahlekelwa ngamavoti so asizameni ukuyahlahlwa ngobuningi okunye sinanzelele thimu le sidlala layo thimu leyi isingasenzela okunye ukuthi uma sowuvotwa uzosekuthiwa uvota umuntu olekhadi lokuhlahlwa so khonkhana kungaba ngenye i-challenge engagcina isisitshayisile asinanzeleleni khonokho asameni sihlahlwa kuningi ukuze sivikele COVID le khona zameni ngokuningi izindawo zonke encourager MDC Alliance amalunga ukuthi asambeni khona le lokhulumayo uMandla Nkosi uchairman wabontanga weMDC Alliance webuvi
salibonani basakazi bakastudio 7 ngiyalibingelela lonke bonke basangaze ngendlela abalaleli bonke ngifuna ukukhuluma mayelana nendaba le ePoland ekhulunywayo abasekeli laba bamabandla amancane aphikisayo abakhokheli bakhona hayi sebethengiwe laba ukuthi bakhankasele umongameli obusayo kathesi umavota alandelayo singatshayi nje asifihle umpimbi njalo iqiniso asilifakenini egcekeni limzwile ubaba ubelieve gawule ekhuluma lapho ukuthi akusoze kuvunyelwa abantu abaphandle kwamazwe bevota ngoba kuzayenza ukuthi izitha sebangenele kubi so isitha ungasinika imota na isitha wena asicabangeni badala sisebenziseni ingqondo sijulise ingqondo okungamabantu okuncane konke lokhu okuphikisayo okungaso MTC Alliance lezapho konkunye okungamabandla lokho masingakukhangeli thina njengezalwane zeZimbabwe kasivotelene amabandla esiwabona angavumelani lento ezenziwa ngamabandla abosaya la sebethengiwe laba bantu singavumeli izinto ezinjalo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lingasithumeli imlayezo ekhuthaza ubandlululo ngemihlobo kumbe itribalism. Siyabonga. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwelemelika liyaliqansa sekutholakala abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu ngelanga 100,000. Odokotela bathi bakhathazwa kakhulu linani labasakhulayo ababanjwa leli gciwane kulezi nsuku. Isigaba se-Florida yiso esilinani eliphezulu elilabantu abaningi ababanjwa leli gciwane. Kodwa usiba lukhulu we-Florida umnumzana Ron DeSantis usola umongameli Joe Biden ngokukhwela kwamanani la esithi uyehluleka ukuvala umngcele weMexico. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leHouston eTexas umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngokuqonga kwamanani eCoronavirus.
Ngibona ngathi kulobuzima sibili kakhulu ikakhulu ngale ivariant le ekhona le. Ukukhanya ngathi isichaya sibili kakhulu ukuthi labo bebengakhangelelanga ukuthi kungaphinda kwenzakale ukuthi kube le lokuthi kugqokwe amamask njengalokho. Kodwa ke mbona ngathi nxa bebuyisela amamask balungile ngoba okukhona lapha ukuthi kuyimhlobo yabantu ababili abakhona lapha abahlabileyo ijekiseni labangahlabanga amajekiseni. So nxa bekhuluma bona babona ngathi labo abangahlabanga yibo abahlaselwa ngumkhuhlane kakhulu. Manje ke angithi nxa kunje njengoba mina lawe sikhona lapha angikwazi kumbe wena uhlabile kumbe awuhlabanga njalo akulandlela ukuthi ungangibuza ukuthi usuhlatshiwe kumbe ngithi kuwe awukahlatshwa njengakhona lokho. So kuzima, so kuyabazimela ke ukuthi babone ukuthi bangenzani. Mina ngokubona kwami mbona ngathi balungile ukuthi baphinde babuyisele wona amamaski la ngoba wona amamaski akhona wona lawo aphuma masinya abantu sebefosela ukuthi hayi amamaski, hayi amamaski ngaba abantu bake bahlalahlala lawo enxenye ngawumkhuhlane wehla futhi kakhulu ukwedlula lokhu oyikho khona khathesi.
Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Amanombolo azwakala ngathi ayakhula ikakhulu lapha kithi eTexas ngoba eTexas kwaba yi-state lesiyana esingathi siyaphikisa ukuhlatshwa kwamajekiseni la kwangathi kulalelwa lokho kwakukhulunywa ngaleso sikhathi ukuthi i-coronavirus le i-fake. So ke kwakhanya ukuthi amadolobha amancane indawo ezisemaphandleni emaplazini ngaphi ngaphi bathatha khonoko kwazahlatshwa kakhulu laba basemadolobheni lasezindaweni lezi ezingathi ziyaphithizela. Yikho ke ngaleyo ndlela bona bana abasala bengahlatshwanga yikho lapho sokungathi kuyakhula khona izinamba zonezi ezikhona ngoba abanye bakhona babe ngabakithi laba bamnyama ababesesabi ivaccine le ngoba amakiwala akabahlaba ivaccine eyayingathi kayilunganga ngaphambili so kabayithembi kakhulu ivaccine babona ngathi izaphinda futhi ibabulala kodwa ke okukhona ukuthi kuyakhanya ukuthi ivaccine le iyancedisa iyavikela ukuthi abantu bangafi masinya kumbe babanjwe imikhuhlane wona lo owe-COVID.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Houston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amalunga ebandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF afole izolo ezitaladeni ze-Phoenix ekwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlando wokungangeneli kudaba lokubulawa kwabensundu. Ukungasebenzi kwamakhombi abantu mathupha kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo.